ngaba ne-election sonke isikhathi siyakwazi ukuthi sizwe saseZimbabwe abangavumelani lo mbuso wengcindezelo bayafa. Sithe siqeda i-election abafowethu bayathunja ababulawa. Akula omunye umuntu obulala labo bantu ngaphandle kwehulumende wengcindezelo ngoba ifuna ukuthi engaphikiswa. Njalo kunye simangele silesithuli ngama-recalls samunango umuntu ozayo engaziwa ukuthi ungubani uyenza ama-recalls ibandla elokwehluleka eliyilo lezano PF ihamba phambili ngokugijima ukuthi barikhole amalunga ephalamende, amalunga esenethi, amalunga ekhansili bethu.
Sesizanika ithuba umnumzana Msaka, uyavumelana lokukhulunywa ngumnumzana Moyo yini ukuthi kule ngxaba ngxoza elizweni?
Angivumelani laye sibili. Usesithengisa i-opposition esiyaziyo ngokukwazi uku-acta kakhulu. Akula ma-abductions ayenza izanu-PF, akula kubulala okwenza izanu-PF. Ngithemba bamangala sibili beqeda i-election leyi, bebona kuyi-election kathi lokuthula okuthize. Wathola ukuthi hayi ubaba uMnangagwa uthi sifuna ama-peaceful election. Ngama-internal fight abo a-generator u-opposition i-CCC. I-CCC sasihlala sikhuluma sithi wobani lama-structures, libe lama-structures kuqoqeke emhlanganeni wenu ukuthi who is who. Bagijimisa bathi i-ambiguity concept yabo le ukuthi asenzeleni izinto zethu ngaphansi singabonakali. Yikho sokuphenduka sasenza ukuthi belwe bodwa, becatshisana, bebulalana, sebegijima bethi yiZANU-PF. Wakhangela lokhu akukhulumile okwama-recalls, bayakwazi ukuthi indlu yabo etshayo. Sebefuna ukungenisa ibandla leZANU-PF ukuthi libe involved kuma-internal issues abo, which emanate for indaba zabo zokungabi lama-structures. Kwazi sonke ukuthi uChabango ngumuntu wabo owavela kade engu-provincial chairman wabo, ngumuntu wabo abadlalayo abasebenza layo. Lalokhu akukhulumayo bayakwazi ama-issues akhe, lalaba abam-advisayo ukuthi enze ama-records bayawazi, kodwa bafuna ukugijima bethi yiZANU-PF.
Nanso-ke indaba mnumzana Moyo, liyazinuka amakhwapha na?
Akula nomuntu ongaziyo ukuthi ngemva kwe-election sonke isikhathi iZANU-PF ingumbulali, yabulala. Ngibe sengisithi-ke njengobana yena esho ukuthi ngu-chairman we-FAS uyakwazi ukuthi ukhethwa zanga lukhululeke, yibo ababehlukumeza abantu, yibo ababedla igama-election under-FAS. Silobufakazi obukhulu kakhulu, babedizi bafaka amatafuli eZANU-PF, yena ngomunye ngqungquthela yakhona yikho ekhuluma kanjalo. Njalo ngiebe sesithi thina sibulalana sodwa, thina sikwazi ukuthi nxa ingaba umthetho weZimbabwe yona leyo government ethi yebusayo inamapholisa, inama-CIO, kungani ngababambi labo bantu? Ngoba bayakwazi ukuthi ngabantu babo. Bonile umuntu ethwele AK-47 egijima eyaziwayo ukuthi i-CIO umuntu wabo, wayengabuthwanga. Kathesi ilizwe lifile i-corruption yiyo yodwa, izimali abazitshontshayo bazisebenzisa ukuhamba bethenga abantu ukuthi kube lama-recall. Ungananzelela njengoba bethi uChabango siyamazi, uChabango akazanga ebe ngu-chairperson we-CC, njalo futhi emele bebekwazi ngizwa bethi asilama-structures. Ngenje nguche we-cluster yebulilima, nasiyakwazi ukuthi sisebenza njani. Bafunelana ama-structures, bafunele kufunela ukubana bethenga abantu ukuze bebasebenze njengoba kuyenzile uChabango. UChabango ngathi emathinoteki erikhola umuntu wemtari, umfowethu nje uzakhuluma ethini. Sine confidence ukuthi one day uNkulunkulu asozithutha sizakhululeka. Waqala ukubulala from 1980 until today, any election ivale igazi phansi, thina sazi sibulale.
Ingqobe isikuwe mnumzana Msaka, gqiba khona
phuhlela. Ubaba ukhuluma izinto angena evidence lazo ephinde ekhulume izinto efuna ukufaka uNkulunkulu ukuthi ethole isimpathy eyamanga ebantwini, yiyo isimpathy abatshona bekampena ngayo ukwenza ukuthi abantu bebazwisisise because ungenisa uNkulunkulu lapho angengeniyo lalapho abaphambanisa khona. Lo uNkulunkulu uyekelelani ukubana bewine? UNkulunkulu is more powerful than anyone. Uyekelelani ukuthi bengene bewine? Umsebenzi wabo yikuthatha into abakhuluma emabhawa sebezifaka lapha kuradio sokungani liqiniso. Indaba yefazi yamadeski sitshona siyikhuluma ngumpolitician bani angakwaziyo, kathesi siyakwazi ukuthi lisisendele lezithombe. E-South Africa labo befakile amadeski, i-DA ifake ideski yayo, i-ANC yabe ifake ideski yayo, i-EFF ifake ideski yayo, namalembu abo yikho abakwenzayo. So yi-standard practice abakwazi nje kumbe maybe abatravel ababona ukwenzakala kwamanye amazwe. Azange sizwe ukuthi ayibutshontshe i-election lo. I-ZANU-PF ayibulali, i-ZANU-PF yiphathi eyokuthula.